Ngibona ngani mina kuhle kakhulu ukuthi sibone kuzekalaze le-Afrika njalo kumkhono omkhulu we-Afrika onjengo-South Africa ukuthi kwenze ukhetho ngendlela lokuthula njalo abantu bekhululekile ukuthi bakhethe ngendlela abafuna ngayo. Nxa sikhangela esesikuzwile kuze kube manje ngibone ngani lokho kuthiwo i-African Union ukuthi hayi ukhetho lolu ngabe luhambe kahle. Kukhanya ngani kuliqiniso lokho njalo kuyasithokozisa kakhulu.
LeZimbabwe likhangelelwe ukwenza ukhetho ngo-2018. Kukhona yini elingakufunda kundlela eleSouth Africa eliqhube ngayo ukhetho lwalo?
Ye, ngibona ngani mina singafunda kakhulu ukuthi hayi-ke phela lamabandla amatsha nxa ukhangela indlela eqhutshwe ukhetho lwaseSouth Africa, lamabandla amatsha afana le-EFF le-EFF ebekhululekile ukuthi akhankase njalo abhalise ukuthi aphatheke ekhethweni. Ngibona ngani mina lokhu kuyinto enhle kakhulu okufanele ukuthi iZimbabwe ilandele khonapho ukuthi ukhetho lungabi nje ngolwamabandla asejwayelekile njalo lawo avela kwezombusazi kokukhululekiswa kwelizwe kwe-independence. Ngibona ngani lokho mina kuyinto ekufanele siyikhangele njengento enhle kakhulu.
Amabandla eZimbabwe aphikisayo wona ubona thola yini intshunkuntshu ledlabuzane kumzekeliso we-EFF?
Ngibona ngani mina indlela amabandla awokele eZimbabwe aphikisayo aqhuba ngayo ezombusazwe yenza kube nzima kakhulu ukuthi kube lokuthokozelela ezombusazwe njalo le ntshukuntshu efana leyenziwe nge-EFF, ngoba i-EFF ibikhuluma ngabantu sithi hayi sifuna ukuthi kube lokutshintsha, kube umnotho usiwe ebantwini. Njalo bakhokheli be-EFF bekhanya bephila impilo abathi bafuna ukuthi etshengise ukuthi hayi nabo bayahlonipha abantu njalo basebenzela abantu bengasifaki phezulu kakhulu. Khona khana kwenza ukuthi abantu baphatheke kakhulu kwezombusazwe, kulokuthi singakhangela lokho kwenziwa amabandla lezombusazwe aphikisa kweZimbabwe ukuthi hayi abakhokheli babegqoke izigqoko ezinhle kakhulu, bona begqoke izigqoko zamaphepha. Ngibona ngani khonokho mina kwenza umehluko omkhulu kakhulu, njalo yikho kwenza ukuthi ibandla elinjenge-EFF libe lokuphumelela okunjengalokho elikuthole kukhetho lolo.